So we seek out this number of VOA in the valley.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 20 Inkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe ukuyangena esigodlweni seState House.
Isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebethuphekile ababothwa ubusuku lemini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Uhlupho esilalo ukuthi thina njengamaZimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakadeki ifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho ungadingadingakali khona.
Intengo yokudla iqhubeka iqansa ngesilinganiso esiphezulu osekuthiye abanye besithi sokusiyafika kusibanga somnyaka ka-2008 lapho kwakuthengwa ukudla ngamaqubaquba emali.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibeyivele inzima ngoba ezivele abantu bengela msebenzi bengenelisi ngitsho lokuziphilisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubikwa ezahlangana nezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kusasa lapho akhangelelwe ukuziqoqa ukuthi zibuyele ekhaya ziyengena esigodlweni seState House koBulawayo lapho azahle agcotshwe ukuba inkosi yesizwe samaNdebele. Kumagwaliba anxusa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni okhangelelwe ukwenziwa eBerry ya park kusasa ngehola lechumi 10 AM. Abaqoqa lumbuthano bawuphe igama lokuthi imbizo The Great Crusade. Umbiko lo uthi uKhumalo uzasuka kwele South Africa ekhokhela izivalwane zeZimbabwe ezizafika ziqhuba imbizo eState House andubana agcotshwe ukuba inkosi. Sixoxe lomunye wabakhulumela ubukhosi bukaKhumalo umnumzana Justice Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Angibonge ithuba elinginikeze lona ukuthi ngichasise nje ngokuba isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini. Makukhulunywa ngezanophobia khulunywa ngabantwana ababuya kwelaseZimbabwe basebehlukumezeke kakhulu langendlela abahlala ngayo la eSouth Africa. So isilo sizobe sikhuluma labantwana baso kuwo lo mgqibelo owaphambi kwakusasa mhlaka 21 May 2022 eBerea Park naseBerea kusuka ngo-10 ekuseni kusiya kuza ngokuthi umsebenzi wakhona uphele nini kodwa umsebenzi uqala ngo-10 ekuseni.
Ukhangelelwe ukukhuluma ngani emhlanganweni lowo?
Kulomhlangano isilo kukhangelo lokuthi sizokhuluma ngokuthi abantwana baso ababuyele ekhaya lapha abadabuka khona la bazalwa khona ngoba kuleli lizwe yebo bahleli kodwa abaningi abasahlalanga kahle ene sebegcwele kakhulu ngobuningi abantwana baseZimbabwe abakuleli lizwe esokukhosa ukuthi sokwenzakala izinto eziningi abanye sebetshontshela abantu obugebengu obukwenzakalayo obunye bezwa ngabantwana besilo baseZimbabwe. Sekulento eziningi kakhulu ezenzakalayo lapha, yikho isilo siphakamile ngale kwelikamphakazi ukuthi sibuye sizokhuluma labantwana baso sibaqoqe sihambe labo labangathi bahlulekile ngoba kukhangelelwe ukuthi abantu abanye balesifiso sokubuyela ekhaya kodwa besuke kube ukuthi abalazi zokuhamba ifanele njengezimali zokubhadala ngoba siyakwazi ukuthi uya leZimbabwe kuyadura especially umuntu mayengasebenzi kuyadura uzayithatha ngapi manje ke isilo sithe ngono sibuye lapha sona sizoqoqa laba bantu labo abalesifiso sokubuyela lekhaya sibona ukuthi siya organize kanjani the transport ukuthi bebahambise back ekhaya yikho ke isilo silapha kulele lasemzansi
bakhona yini abadabuka khona ngapho kwele South Africa abanxusiweyo emhlanganweni lo
yebo bakhona abanxusiweyo abakuleli lizwe ele South Africa kunxusiwe abezenkonzo kunxusiwe abama political parties kunxusiwe labe human rights so banxusiwe abantu abanengi ngokuhlukahlukana ngama departments abo abalapha abakuleli lizwe ama South Africans banxusiwe engilethemba lokuthi bazaba kuzoba lama representatives abo kulowo mhlangano lo yabo
umnumzana Justice Moyo ngomunye wabakhulumela ubukhosi bukamnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule ngameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo uMnangagwa wethule amazwi la eHarare izolo ekhuluma labakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akumanyano wePollard ihhofisi kaMnangagwa ithi uvumele iPollard ukuthi ibize umhlangano wokukhulumisana ngokushabalala komnotho welizwe enhlanganweni wayizolo bakhulumisane ngokuthiyeneyo ukugoqela inguquko emele yenziwe phambilini kokhetho lukamnyaka ka-2023 uMnangagwa uthembise ukuthi uhulumende uzazikhangelisa izixwayiso eziphume kulomhlangano amazwi akhe aza ngesikhathi abamabandla aphikisayo besithi abantu kumele bavote ngobuningi bakhiphe uMnangagwa lohulumende wakhe esihlalweni kukhetho oluzayo ngoba sebebulele umnotho welizwe njengokuthembisa wethu nanti ihlandla lesibili lengxoxo esithule izolo phezu kwesimo somnotho osokulethele uzulu ubunzima obukhulu uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANPF umnumzana Believe Gawule onguye umqalisi ziba
ushupho esilale ukuthi sina ke amaZimbabwe into esiyifunayo kasiyazi okwakade sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho kungadingakali khona ilizwe lelingelethi sonke ilizwe lelimifuna thina sonke sibe committed ukuthi nisilakhe kuyile singakwenzela ilizwe lethu sonke sindawonye collectively yikho okudingakalayo okulokuthi abantu bebethi nxa amanzi engavuza ngale kuthiwe ngumnangagwa kuthi ngale into zingawonakala ngale kuthiwe ngumnangagwa kanti umnangagwa nguye ophompa amanzi ebekuzeli ngane upresident umnangagwa ngoye ophompa amanzi ezambezi kumbe amagesi ekumnangagwa umnangagwa unike abantu umsebenzi ukuthi bawenze abantu laba bayeshile kumsebenzi kakukhangele amazimbabwenzi bekhangele basole khonapho lapho okungasethuzwa khona
Baba Pepe Nanso ngamazwi kaGawule uthi ubaba uMnangagwa kayisilopholisa njalo ngeke limsole ngodaba lwenkohlakalo ngoba kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission kule zinkantolo kanti nxa zingabopha abantu zibagwebe ngeke lisole uMnangagwa ngento yonke
wena nxa ule company yakho uqhashe chief executive officer nxa uchief executive officer angehluleka ukubuya lethena around strategy uyamxotsha so uMnangagwa is candidate yokuxotshwa ngoba ngu chief executive officer weZimbabwe uyehluleka so he's a candidate yokuthi axotshwe ngoba uyehlulekile ukubuya le turnaround strategy akuncedi ukuthi kona sesabe ukuthi sikhulume iqiniso ukuthi chief executive officer uyehluleka sibe simgangalaza ngoba isikhathi esiningi abantu ababe bemvikela ngabantu labo ababe bele benefit ye corruption yona leyana engikhulume ngayo ukuthi igona
Ngiphenduke kuwe baba Gawule. Intengo sikhwelile sikhuluma nje amafutha okupheka, o cooking oil kwezinye isitolo ama 2 liters isibiza $7 kusiya kubo $10 khonapho. Abanye bathi lokho yikwehluleka mpela kuka hulumende ngokunjalo kumele asuke embusweni baba Gawule.
Baba Nkomo, mina kangivumelani lakho konopho ukuthi abantu bengaba into abayihlolileyo yonke into eyenzakaleyo abangayithakazeleliyo bese besiba le blame abayisa kupresident. Umthuli uyasebenza kodwa kulabo bantu abamehlulekisayo, abantu babona abamehlulekisayo bafuna ukwehlulekisa yena upresident ngokwakhe, bafuna ukwehlulekisa uhulumende ngokwakhe. Ngoba umthuli uyasebenza ebusuku lemini, amasela abhoboza izikhala ebusuku lemini nxa ezivala umthuli. Yebo, nokuthi njengakho lokhu umthuli kubonile ukuthi amabhanga yiwakhipha izimali enika abantu babo labo abayibo abayenza ukuganga apha emkambo wemali. Ungakhangela ngakhona kumthuli kade kuzama kodwa sokungathiwa sokuthi safisa labanye abantu abangalashupho olunjengalololu. Kanti labantu abakhweza ama-prize nsuku zonke izitolo ezikapresident Mnangagwa yini, kanti aliboni ukuthi kuloku kuganga nje vele kusegcekeni okwenza ukuthi abantu bazonde basethola nomvukela bavukele uhulumeni.
Baba Pepe, ungusomabhizimusi lawe, yebo lisebenza lezitha yini ukukhweza intengo lizama ukugenqula ubaba uMnangagwa lapho?
Uyazi ukuthi ukuswelakala kolwazi yinto ebuhlungu kakhulu. Okokuqala, nxa umuntu esithi kona amabhanga anika abantu imali abahamba beyihambisa ku-black market, uyabona ibhanga isebenza ngento okuthiwa yirekhodi. Umuntu oyabe enika imali ebhenki kuyabesazakala ukuthi ngubani, i-address yakhe ingaphi, usebenzela ngaphi, ngoba information yonke naleyo nxa ukuthi ibhenki ingakakuniki imali kufanele ukuthi ibe khona. Shuwa nxa kuwukuthi kunokuganga okungalo bangehlule ukuthi balandelele bayafika lapho kusebenzela yena lowo muntu khona oganga bambona, sihlubona ukuthi khona bayokanakucatha ngomunye njengentethi. Ngokuqala lokho. Okwesibili, nxa upresidenti engupresidenti olalelayo ukuthatha ngaphi ukuthi amakhombi ayevele efakwe ngupresidenti lakudala lakudala sikwazi ayevele layisenswa egazakali ukuthi athwala abantu, uzuko wayevele khona pho owamisa amakhombi ngubani?
Umnumzana Abednego Bebe ngowebandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu esikhulu nsuku zonke, okunye ukudla sokunyamalala emashelfini ezitolo. Amafutha okupheka ayisilinganiso se-2 liters asethengwa ngemali engamadola azinkulungwane ezimbili, 2200, kuthi i-10 kg yempupu isifika phose amadola ayinkulungwane ezimbili, $2,000. Irayisi eyi-2 kg isithengwa ngamadola afika phose inkulungwane eyodwa, 899. Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli yabantu abahlanu isifuna imali engamadola ayinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili, $120,000, ukuthenga okumqoka nje kuphela ngenyanga inye. Kusenjalo abesifazane bathi ukukhuphuka kwentengo yempahla kubathwalisa amagabha avuzayo zayo okwedlula abesilisa, ngoba yibo okufanele benakekele ukuthi umndeni wabo uyathola ukudla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubelwe unkosazana Otilia Sibanda, umgcinisihlalo ogatsha lwabesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibe ivele zima ngoba ezivele abantu bengelamsebenzi bengenelisi ngitsho lokuziphilisa, and kwenza impilo yabantwana ibe nzima ngoba ungawuthumela umntwana esikolo engelanto eyidlileyo ungenelisi ngitsho lokumthengela isinkwa sokuthi athwale, kuyenza umntwana lemfundo yakhe iyehle ngoba nxa umntwana elambile uyaphambaniseka thize ezifundweni zakhe. Izinto zikhwele okudlulise amalawulo njalo omunye lomunye omunye ulendlela yakhe afaka ngayo intengo intengo azilingani phakathi kwedolobho okuthi ukuthi so wonke umuntu usesenza umathanda
labo ke abesifazana abalama business benza ngcono yini sesikhangela lalabo abathengisa impahla ezehlukene
kulabo abalama business angilathemba ukuthi bayaphumelela ngoba kathesa sokusenzakala wena uthi le business yakho ulama gross akho phambi kwama gross akho kulomuntu ohlezi naye othengisa into ezifanana lento ozithengisayo phambi kwama gross akho okudala ukuthi ibusiness lakho lingahambi ngendlela njalo lingaphumeleli kulabo abemfika abathengisa okuncane omama abathengisa amatamatisi bayakhala ngoba lento zangkhona zisawodeki kuba nzima labo ukuthi befake intengo elenzuzo phezulu ngoba kuyenza lezinto zabo zigcine zingapheli ngendlela abazithengisayo okudala ukuthi impilo iqhubeke isiba nzima emuntwini wesifazana onguye ngumgogodla womuzi umgogodla wendlu ngoba umama uyiyo insika yeguma lakhe bonke ubunzima bubuya phezu kwakhe abantwana babuya kumama besithi silambile ubaba laye uyabe ekhangelele ukuthi umama apheke ukudla okwenelayo okuyenza kugcine kuyenza uhlupho lwe-domestic violence lungapheli phakathi kwemizi ngoba indaba yemali lokuswelakala kwempilakahle ezindlini kudala ukukhula kwe-domestic violence abantu beqatshaniswa yinzuzo kuphela ezindlini osokwenza ubudlwangudlwangu buqhubeke bukula njalo bungayibi lenano lokuthi buyehle phakathi kwemizi okunye esikukhangelayo akusokuyenza obaba behluleke lokuphila kuhle lemuli zabo loba ade ngubaba ongelalaka kodwa ngenxa yokuswela inzuzo kwenza impilo endlini iwome ingabi lula kumuntu wesilisa njalo indaba yokuswelakala komsebenzi phakathi kwaleli lizwe iyiyo eluhlupho kakhulu oludlulise amalawula ngoba wonke umuntu usephila ngokuthengisa akusela muntu okwanisa ukuthengela omunye ngoba sonke siyathengisa njengabahlali njengabomama wonke umuntu uyathengisa
lo ke ngunkosazana uTilius Banda umgcini sihlalo ogatsha lobesifazane kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington
DC okwamanje isikhangelo eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende usefake imigoqo yokwenqabela abongi labongikazi ukuthi basuke elizweni ukuyadinga umsebenzi phetsheya iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokucwayisisa imbiko yokuthi kulabo somabhizimusi abasebenzelana lamazwe aphetheya ukuthi intengo yezitolo iqanse mahlayana lokunyamalala kwempahla yezitolo ngenhloso yokumsusa esihlalweni okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yeah, sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Ngifisela ukuhlekodwa. Yeah, ngingamoshi isikhathi ke lapha okhulumayo lichagwane elikhulu uKhanyani Ncube esigabeni sakosuku kwelaseplumtree ngokuzalo. Yeah, ngokusebenza la ngikhuluma ngikhona ngilapha kwelase South Africa eJohannesburg. Right. Ngizathanda ke bakithi ukuthi ngithi ukuncoma inkulumo engithe ukuyizwa ikhulunywa ngomunye uchairperson wenye inhlanganiso ethile uma ngaphazami uthi bebekhuluma ngendaba ezedatha kwelaseZimbabwe uthi bathole ukuthi khona no idatha lekhalisa abantu kwelaseZimbabwe akusukuthi idatha iyadula idatha ayiduli ingabe ichipile ukudlula maybe kwamanye amazwe khonapha kwisadiki kodwa into eyenza kubonakala ngathi ukuthi iyadula ibuyanga baseZimbabwe bezisebenzi zaseZimbabwe. Ngani ngoba abantu abaholi imali ebayenelisa ukuthi bafeze izidingo zabo. Kuphela imali amakampani ababhadala wona nohulumende abhadala izisebenzayo incane. Kungakho ke kubonakala ngathi ke idatha leli liyabiza. Cha, idatha alibizi. And ukukhulumile impela iqiniso wathi no, idatha lona kalibizi. Kuphela ubuyanga yibo bonke abuyenza abantu bebona ngathi idatha liyabiza. So ke okwesibili ngizazama ukuthi ngihlakaniphise le ndoda leyi ethi yona engumkhuli we-EFF Zimbabwe. Indoda leyana uma kuthi yafoma iparty yayo ithi yena imitator uJulius lo kaMalema ayifa away from ukuthi ibe seduze nokwenza kahle. Ngoba angimzwa mina ukuthi ufunani lo muntu. Futhi akazwakali nje ukuthi ufunani. Laba bantu nje yilaba bantu bokuzakhela amathuba omsebenzi bemoshela abantu isikhathi. Hey ndoda, ntimande kwembuthwa ntimande uthiwa whatsoever yena loyo. Hayi ndoda, no. Akuzama ukushintsha ukwenza ubone ukuthi kahle ufunde ngepolitiki ukuthi kanti yini. Yeah, ngibonge bantu bakithi. Amen kuleyo ndawo.
Sanibonani Studio 7, ningani? Ayikina siyaphila. Siyabonga bakithi. Ngikuzwa lisipha zona izindaba ezimnandi. Ngibonge ngani inkomo osithandekile mhlanga Anastasia Ndlovu. Anastasia Jeremiah lapho. Siyalibonga kakhulu. Kudayalizwe umsebenzi womuntu. Hayi, sesiphathela indaba ezimhle. Chris Gandhi umlondolozi Ndlovu khona le Harare. Hayi, indaba zimnandi. Alikhethe ihlangothi. Ngithi ke ngiphawule ke lapha udaba bakithi laba bathi bona isizo sikamthwakazi kasivula amehlo sikhethe inkokheli yaso. Ingaphi inkokheli zakhipha iZANU-PF? Bakithi yekelani ukuduhlisa abantu, yekelani ukumisa abantu umqondo. Isikhathi sesisondele esika-2023 ake liyekela abantu ngendaba kamthwakazi. Kelitshela abantu ngoshamisa ozakhipha ngithi ozakhipha iZANU-PF lo mnankaka othiwe ngalapho. Ngomunye umuntu asivoteni sonke siwumthwakazi. Le mthwakazi kayivoti igolphile sawani khipha iZANU-PF. Sawini ukukhipha iZANU-PF. Sasibona ke njengomthwakazi ukuthi senze njani. Sisitepha forward after kuphumizana. Alikho iqembu elilekangikhona lingavuka likhule lithi liyakhipha iZANU ngaphandle kukaChamisa. Siyakwazi lishona yini yini kodwa yekelelana ku-criticise abantu ngokuthi umhlobo bakhe. But asibhekeneni asizweleni usizi bakithi. Abanye abafedeka baseGoli bakhuluma ngokuthi uChamisa yewathiwathi umthwakazi wathiwathi bayohlala lapha kuze kube nembikizwa ngumakorekwele. Nansi neBotswana siqalise ukukhuluma ngama-foreigners. Akithi ake nivule amehlo. Yini elivale kamehlo lina ayikhuluma ngemthwakazi? Yini ithi livulela abantu umqondo? Yini futhi selithela abantu ibilebile emehlweni ukuthi uyangaboni ukuthi yiphi into kumele siyenze? Nansi into kumele siyenze. Sisithi yena uChamisa wangena selikwazi uku-addressa indaba zenkezabo ugugula konke.
Ndingeneni basakazi beStudio 7 nabalaleli. Mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othi khona yena i-CCC kudala yangena iyenzelana abantu. Angazi baba ukuthi kudala yangena kuphi ngoba i-CCC ayikaphathini izwe laseZimbabwe. Yona iZANU-PF ngoba kudala yangena iyenzelana. Lina lingamasabhu namapholisa asesigabeni kumele liholiswe iZANU-PF. iZANU-PF yiyo kumele ilinikeze imali ngoba iZANU-PF yiyo ephethe imali yelizwe. I-CCC ayinamali yelizwe ukuthi izalibhadala lina lingamapholisa asesigabeni lingamasabhu. iZANU-PF yiyo ekumele ilibhadale yiyo ehlulekileyo. Angazi ma uthi i-CCC iyehlulekile iyehluleke ngaphi nini ngoba i-CCC akaziphathelizwe. And loko okhulumayo ukuthi ama-sanctions ama-British yoro ini iZANU-PF thina sibleme iZANU-PF yiyo nje esimosheli ilizwe. iZANU-PF ngoba yiyo esembusweni yiyo edlalisa imali yelizwe. Nakhona loko okhulumayo ukuthi abantu batshontshe igolide abantu beZANU-PF yibo abatshontshe igolide nothi abantu be-CCC abeZANU-PF. iZANU-PF yiyo kumele libhadale. Hayi bobaba awuyilandele kahle i-politics uyilandele kahle sibini. Hayi sibonge umama wasembelengwano
bengisoza nekuseni namhlanje kungolwesibili. Ngiyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni selungu seZimbabwe siyovota siyafisa lo nokufisa ukuvota kodwa kuyethulwa into yodwa bese semakhaya ngoDisemba kuzangikhunywa ukubhalisa abantu kathezi njengalethi icala ngapha kusuka le Plumtree kusiya lentshonalanga khona kuze kuye kuma emabhungane angaze ngizwe langelanga elilodwa abantu bekhuluma ukuthi bebebhaliselwa ukuvota angaze abantu babhaliselwe ukuvota khona lokho njalo angabe kuthiwa siyavunyisa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvotwa sikwazi ukucela angeke sicele ebalungeni sithi siyobhalisa siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi azenziwa ngamaholiday siyacela ukuthi sinikwe lati thuba lokuthi sibhalise sihambise izithupa zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka khonoku esimelane nakho khona ngapha nasekhaya kunjalo kungasi ngenxa yabantu abangaphandle izimbabwe ngabona abantu abaningi bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezi khulu zona lezo ezizwe eziphethe izimbabwe kade lezasinda abakithi abaningi ngabe sebafa so siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunyisa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupa zethu zikhona emakhaya sibhaliswe lati sihambe siyovota siyafisa nokufisa siyokuvota akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengaselathi eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy abanye bangalala khona abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa yokuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo beyazi ukuthi abantu ababuyele emsebenzini sebebuyele kuyasihlukumeza lathi kakhulu nxa sekuthiwa abantu sokungami asithandi ukuba sekhaya thina abanye sesibadala mina nalunyaka nje ngikuyo ma utshayisa inyanga yami ngiyafikisa amathuma ayisithupha lokhu ensegangeni anginafusi lapho engiliba khona anginasifuyo kuthe ngizifuyo ziyafa ngoba kazinakekelwa njengokuba noma zinakekelwa mnini wazo siyacela kakhulu fike sibonelwe lathi enye indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela kodwa omunye lomunye ayovota endaweni yakubo kungabe intokozo lokho igama lami nginoma Thamsanqa Moyo
salubonani balandeli bestudio 7 linjani okhulumayo ngumdlovini ngisekwele eBotswana sesesiyide isikhathi ngilandela istudio 7 ngilalela imibono yabantu abatshiyeneyo abanye bekhuluma lokhu lalokho kodwa engikubonileyo sitshumayela ivesi eyi-1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi elezimbabwe kwabona inkinga yasekhaya ezimbabwe laphana izana inkinga yethu enkulu izana alubana sonke nini mazimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kurejista ukuze sikwanise ukunqoba izano siyikhuphe embusweni siyikhuphe through embona ngani singayikhupha through iqembu leli elitsha elesicc elabochamisa le lawo amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe eluhlwini lwethu lwakomthokazi kodwa ingani siyasilela alubana abambana khulume into eyi-1 ukuthi hayi bo madoda asivoteleni icembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izano aze singakhiphani izano kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebeleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo inkinga zonke ezibhekane lazo ziphuma kuzano izano yiyo i-really big problem yethu iyahlanyela yonke into kusukisela kubandlululo ngaphi ngaphi izano eyabuya lezinto lezi so ungangena icembu elitsha kuzaba ngcono ukuthi sibe le ngqubekela phambili ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
mabakandi miri Blessing Zulu Baba Wande Baba Shoto Sete Mavelas Mike Wove Mata Tikoriwa Thomas Tifasi Nurai Jena Loida Moyo Mangujwa Chingrei Madundo Owero Rutendo Mawele Godwin Mchimba Mike Okariati Kirimu Zamiri Tandekile Mshanga Kuganai Mchengi Patricia Mdadigwa Chris Dube Chris Gandhi Ungamili Ngomo Flakile Chiremaya Sasbanda Kuso Kumalo Anastasia Ndofu Lundolozi Ndofu Ewa Kachisia Chinokura Ngarirai Basa Kuru Kamakasia Basara Maiita Isababanga Safari Jema Sandra Nyaira
savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe kusasa ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe uyangena esigodlweni se-State House. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lempelaviki elithukela.